Umphathinda Mwenda wazasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika uhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiweyo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Matutu uthi lanxa belamukela lenyathelo balovalo lokuthi uhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamazi ePP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde baapplyele noma ngama waiver kumbe ngama permit.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sisebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo.
Umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abeZimbabwe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengokuxwayisa kukahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba iinkinga bebebhekane nazo kumbe lokho kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo apply zisasekhona kaba qualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuzalungisa isimo sokwethuselwa kwabo ilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza kungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Ministro Sebene Johannesburg kwele South Africa ngingothuso kumalo.